Three, two, one, go.
E-E-I-E-I-E-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-I-E-